Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 29 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje usuku lwesibili lokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalutshwana kakhulu abatshengiselayo, kanti kubangelwa yini ukuthi izisebenzi zingatshengiseli ngobunene?
Nxa ukhonona usuka ke usunikwa ke amagama.
Ugatsha lwezimstats soluthule ingcazelo yodaba lwamanani esensus aveza ukuba kule ndawo ematobo okuhlala abesilisa kuphela kungela ngitsho lo yedwa owesifazane.
Kukhona ukuthi amanzi, inkinga yakhona yokuthi kasizange lathi ikakhulu isizwe society zange sazinika umlando wokuthi senze into lokhu esijala ukwenza kuma-election okuthiwa yi-monitoring.
Kambe umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uyehluleka umsebenzi na?
Ye, ngoba yibo abathwele, yibo abaphethe khulu nxa kulamabhanga inkinga ikubo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sibili lokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalutshwana kakhulu abatshengiselayo. Lanxa izisebenzi phose zonke zivumelana ukuthi iholo liphansi kakhulu, inani labatshengiseleyo alihambelani labakhononayo. Kwamanye amazwe ukutshengisela kusekelwa izisebenzi phose zonke okwenza kube indlela ebalulekileyo yokulungisisa udaba lweholo. Kodwa eZimbabwe kukhanya kungasebenzi. Inkokheli yezisebenzi yayithe amalanga adluleyo amabili abe yikuqala nje kohlelo lokutshengisela olubanzi. Kodwa ngendlela okwenzakale ngayo kukhanya kuza kuba nzima ukuthi izisebenzi zitshengisele njengoba zimadolo nzima ngalolu daba. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube endawonye lowezisebenzi umnumzana Paul Mavima bakhangelelwe uhlangana lezisebenzi ngomvulo kukhulunyiswana udaba lweholo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU umnumzana Jafet Moyo, saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele kuyini okwehlulayo kudaba lokutshengisela.
Okokuqala kungaba indaba yokwesaba, indaba yokwesaba ukugunyulwa emsebenzini, ngoba phela ngabantu abasebenzela uhulumende kubalulake. Okunye ke ikho kuvele kukhona phakathi kwelizwe ukuthi nxa ukhonona usuka ke usunikwa ke amagama kuthi ungaba ngumuntu omelela abanye abantu abangaphandle kwamazwe, so kusuke kube indaba ke engenisa ezombangazwe ukuthi labo ke abakhala la umsebenzi ngabalwisana lebandla elibusayo njalo bethunywa ngabantu bangaphandle kwelizwe kumbe sebethunyiwe ngabe opposition kwezombangazwe. Kusuke kwethuse abaningi ngokuthi kwele Zimbabwe nxa unganikwa ke igama lokuthi ungumuntu ke olwisana lebandla elibusayo kumbe njalo ungumuntu we opposition kumbe njalo ukhuluma umelele i opposition, kunengi ke okungakwehlela. Abaningi bayakwazi ukuthi ungehlelwa kuyini kuba kusuka kwesabise kunkokheli ke ezithize ke kulabo abasebenza kokhulumende. Kati ke okunye kubangelwa yi policy nxa kubuya ke kuqhatshweni ngoba phela uvele uhulumende udonsa ke kuma structures ebandla elibusayo so kuba labanengi ke abalozwelo ke lo uhulumende kube ngabantu abebandla elibusayo kuba nzima ke ukuthi bekhalale umsebenzi ngokuthi babe sebebona ngani kwakona ke sebehambisela phambili ke injongo yalabo abaphikisana lohulumende kozomba ngazwe so kuzabanzima ke kwabathize ke abasebenza kohulumende ukuthi bale umsebenzi kodwa ke abanengi hayi ukhanya ke kulukhuni abanye siyakwazi njalo ukuthi bathe besuka emsebenzini sababona sebengama members of parliament sebengama deputy ministers so babe vele bekuma structures ke uhlangothi ke olubusayo kumbe ibandla elibusayo so kuba nzima ukuthi bebonakale ke bengani bayaphikisana kumbe bayalwa lo hulumende
akula yini enye indlela engasetshenziswa
nxa sikhangela nje indlela kumbe singathi ama esingakubiza ngesilungu sithi ama struggles kumbe ukulwa kumbe ukuzama ukuthola okufunakalayo kuzisebenzi kuqala ke ngokukhulumisana nxa sekwehlule ukukhulumisana kujwayelekile kuyazakala njalo kusemthethweni ukuthi izisebenzi zingala umsebenzi umthetho obususitsho ukuthi bengenza njani ukuthi beyale umsebenzi okusemthethweni benika ke inotice ekwanileyo bezama njalo ukuthi kulandele ke ivoti ke efunakalayo kudingakala ukuthi bangaka bavumelana lakho so indaba yokuyekela umsebenzi isibanjwa engani into embi kumbe ngesilungu singathi a criminal issue kumbe into ebulalisayo kumbe into echayisayo kanti ke emthethweni ke indaba ye strike kumbe ukwala umsebenzi ikhona emthethweni yavunyelwa
umnumzana Jafet Moyo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezctu uhulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe iZimstat solwethule incazelo phezu kodaba olusegudwini olwamanani e-census aveza ukuba kuward 20 emadobo kuhlala abesilisa kuphela njalo akula ngicholo yedwa wesifazane kulabanye abasele bekhuza umhlola kuliviki kulandela ukwethulwa kwempumela yesensus enziwe yilolu gatsha kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula eveza ukuthi ewadini le kusemizini yezinsizwa kuphela. Abanye bebesithi lawa ngamanga aveza ukuthi impumela yonke yokubalwa kwabantu ilesandla semfene. Kodwa kuncazelo eyiphe izolo iZimstat ithe isizathu ukuthi uward 20 kusemaplazini lapho abafuyi abavela kwezinye indawo abalagisa khona izifuyo zabo ithi abesilisa abahlala kulindawo bangamachumi ayisitshiya kalombili lanhlanu 85 njalo kabagqilanga kulindawo kusensus ka 2012 iZimstat ithi kuli ward kwakuhlala abesilisa abangamachumi phose amahlanu 49 labesifazane abalichumi lanhlanu kuphela 15. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda ohlala emadobo yena othi ngempela leli liqiniso kodwa uthi kungaba kuhle nxa kungavela ukuthi bangaki abantu abavote kukhetho olwedluleyo buliwadi.
Uward 20 wakreatwa uphakathi kwamaplazi aphakathi nxa uhamba kwamgwaqo wekhezi. So iwadi yakhona ayifani labo ward 23 labo ward 24 nabo ward 25 ward 25 bangapha kumthwakazi kulabantu abaningi kakhulu futhi ayifani labo ward 16 ward 17 okungamakhaya so kusemaplazini nje kusemlageni imizi yakho nambona ngani ingu 25 imizi oso nxa ngicabanga kahle ngamaplazi nje ukuthi imizi yakho into egaga futhi kusengenzeka ukuthi kube kuliqiniso ukuthi abantu abatholakale khona izinstati bekungabantu abahlala emlageni abelusa inkomo ngoba abanikazi bamapulazi lawo bahlala koBulawayo abanye bahlala eGwanda kodwa-ke okungaba kuzachaza ukuthi leyo wadi nxa singayikhangela kukhetho kuma-election ukuthi kahle kahle nxa sokuvotwa kuvotwa abantu abangani ngicabanga ukuthi nxa singatholakala lawo lelo nani labantu lemphumela yama-election sibe sesiqhathanisa-ke lokuvele kukhona kungasivezela okunye okungasimangalisa kakhulu
ubona ngani kulokudlelezela okungavezwa imininingwane esiyitholayo ngaliwadi
yokuqakathi sikubambe khonokho sikubambisise bese kusithi ngokhetho sanelise ukukhangela-ke bese sibone ukuthi anje wonke umuntu usekwazi ukuthi iwadi le iveli labantu abangaka kuzamele ukuthi-ke kuzasinceda thina nxa sesi-analyza ukhetho ukuthi sibuyele siyekhangela ukuthi abantu abavotileyo sibili kuleyo wadi yibona abayini abantu okuthiwe bakhona kumbe kusokutholakalise kunabanye abantu amanumber sefika ku-500 kuzasinceda khonokho ngoba leyo wadi sibili liqiniso ukuthi abantu ngabakho kusemaplazini kuthe gqagqagqa imizi yakhona
wona amanani aphume ekubalweni kwabantu ku-census lawa uwabona njani sibona iBulawayo isemuva ilandelwa iMath South kuzokuthi iMath North
kukhona ukuchamanzi inkinga yakhona yokuthi kasizange lathi ikakhulu i-civil society sizange sazinika umlando wokuthi senze into lokho esijale ukwenza kuma-election okuthiwa yi-monitoring and i-observation kakula even emthethweni ukuthi kube lamathuba okuthi kumonithwe indlela ye-census so nxa sokuphume kwabanje nanxa siza kukhonona sikhonone ukuthiwa iBulawayo inani labantu koBulawayo lithuthuke nge-12,000 kuphela after 10 years into yakhona kayisiphathi kahle kodwa-ke kakula nto esingayiyenza kutsho ukuthi ikhekhe lelizwe nxa umgano welizwe uphakululwa thina koBulawayo sizaqhubeka sithole okuncane nabi le Mathekeleni South saqhubeka sithole okuncane iHarare izaqhubeka ithole okuningi
lo-ke ngumfundisi Anglistone Sibanda isakhamuzi seMadobo Gambe umphathi ndambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uyehluleka umsebenzi na abanye basale bezibuza lombuzo izolo ngemva kokwethulwa koluhlu lwendleko zikahulumende i-midterm fiscal review and supplementary budget umbiko kaNcube awemukelwanga ngabaningi ngoba amacebo awethuleyo akhanya engasoze athuthukise umnotho lakancinci uNcube uvumile ukuthi umnotho welizwe uya nganxele esithi lokhu kubangelwe yikunganga kuhle kwezulu lempi yakwele Ukraine leRussia sixoxele ngcwethi ecubungela ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
hachi kukhanya vele akubula into eguqukileyo ngoba singaze sinanzelisise imali imiholo ezisebenzi kahulumende ye baba kunjalo ukuthi uyehlise imithelo yabo kodwa ubekhuluma ngokwemali eyezimbabwe yalapha ibhajethi yakhe kayiqondanga lezifiso zezisebenzi zikahulumende ezifuna ukubhadalwa ngemali yangaphandle zabona ukuthi okunye akavumi ukuthi uhulumende wakhe uyehluleka ukulungisisa umnotho wethu ukukhuluma ngama-external factors intengo yezimali yangaphandle kwelizwe kodwa akatsho yena ukuthi ufuna ukulungisisa njani okwegolide imali zegolide ukhuluma ngazo, kodwa akutshengiseli awula themba lokuthi intengo yemali i-inflation ehlukuluza abantwana bezimbabwe izalungisiswa. Ye, singathi khona akwenzanga lutho, i-budget yakhe bingaphathanga lutho oluqakathekisa imali engena esikhwameni sabantu, i-disposable income.
Sike sezwa abanye abacubungula ezenotho bephuma emsakazweni we-ZBC besithi bona inhlelo zikamnumzana Mthuli Ncube zonke ngaze yalandelwa kuhle, ngaze yaphumelela. Udubo lusuka lube yilaba okuthiwa ngama securocrats labanye abezombusazwe. Kungasuswa ezombusazwe kungaba lomehluko na?
Uhulumende wethu oweZimbabwe singathi ngesikhiwa yi-unitary government, uhulumende osebenza esuka egatsheni elilodwa. Amaminister ama-security courts labanye laba baqhatshwa nguhulumende basebenza bephansi kwemthunzi we-executive presidency, executive authority. Kutsho ukuthi konke okukhulunywa kucabinet yeZimbabwe, lokho okukhulunywa kupolitibro yezanu-PF kufanele kwenziwe ngama-instructions okahulumende obusayo wezanu-PF. So akusini waqiniso wokuthi ingaye kuthiwa okuxoxwa okwenziwa ozomnotho nguNcube ukuyalandelwa. Kufanele kulandelwe ngoba sile executive presidents, yiwumsebenzi we cabinet ikamnangakwa ukuthi kube labantu abalandela imithetho yakhona. Kuphinde kube labo Joram Gumbo, labo Gumbo labana aba minister abaqondanile implementation eyama policies. Lelwa soqiniso kutshengisa nje ukuthi i-executive government esilayo, executive authority le cabinet yakhona, le ruling party bayehluleka uku-implementa lokhu ukuthi babe sebesithi khona uzibani ubani ngayo uyenza lokhu. Ye,
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezomnotho ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi inkampani yamandla kagetsi eyezesa isiyandelwe okokuthi ayisoze yenelise ukusuthisa uzulu lamankampani. Leli phephandaba lithi kulamankampani amaningi asevule imigodi lawonana avele ekhona asefuna amandla kagetsi amaningi kakhulu. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabalimi abayisithupha abafe engozini yemota emgwaqweni osuka eRusape usiya eNyanga. Leli phephandaba lithi iroli ilithwele abantu abalitshumi lasithupha yadubuka ivili yagenquka kwafa abantu abayisithupha kwalimala abayithoba mune mbili abanye babo kakhulu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Basakazi livuka njani, lomthokazi omuhle yonke indawo lapho elikhona. Okhulumayo ngumqhobisi Mathanda ngisesentshureni, akhoke ngokuzalwa ngisegwande alisuphi. Anti-ke ngibele sicolo lami kubo kifdube lapha labo njengamiri ngoma ukuba sala lami like limbaleli kodwa amhawu bani kunini kambe nini lokho engiphosela abantu kodwa lokho ikhahlelile ezinangeni ngiphosele ikhahlelile esinangeni yazi ngiyaphala ngiyalizwa liyabakhuluma abantu ukuba kula madama amanyazo yakho kuyinto enhle, kodwa ke mina ngikhala ngamaChina. AmaChina nala aza sibulalela ilizwe ngoba ayikho mina into esengiyibonile asebenzi aphandle kulokho besimoshela izinto. Ilizwe liyaphela lokho elikhonolezwa yiChina kancane kancane. La axosha abelungu, axosha abelungu iZNPF wathi akabafuni ngofuna ukuzibusa, kodwa ngathi sesiyabona nonkuwebhel sesisibuswa ngesinye isizwe samaChina. Sizazokhala okukhulu kakhulu isizwe lesondaba wakho right yabo emaChina indaba
right manje ngoba basathathele izizwa sathathela indiyonke into ngaphothe iba kula into zesilungile thina singabantu abasezini ngiyabonga ngithokoze umuntu ngicela ikodi yami
njani bafanele ukuthi ngibela ngomsebenzi ngiranga ngokwenzela yena ukuze ngifuna ukukhuluma ngomsebenzi senatani moyo usezi khona lekhenya kodwa ilandisa izindaba zezimbabwe funani ukuthuthu sizo natani funani ngamasikhathi abe sengena nthi vele ngumdilisi abe sengena ke kuma structures ahambe dilize 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 imsebenzi wakhe natani ngicela astophe izakhe lakhe stophe nonsense thina umthetho umlandelayo siyamazi stophe ibizo natani yekela khona ukukhuluma
sanibona nibona nilonke njani ngomfokithi ezimbabwe hayi mina engikubongelayo amadamu lawa angaphumelela ayakhiwayo ngibona kuze kuyinto enhle kakhulu ngoba amanzi wawona eqhakathekile kuzelawo yonke into zilonke ezingakha amathayini anxa yibhadalwe ngani bengabhadalwa ngamapulazi bengabhadalwa ngedayamonti bengabhadalwa ngegolide ngicabanga ukuthi kungumbono omuhle kakhulu futhi kungupresident omnangagwa kumbela omnangagwa labasaba nama-icabinet yakhe kuyinto enhle ukubongela lokhu ayisukusaphothizane kodwa ikubongela into eza ebantwini bezimbabwe because ukuthi kwenziwe ngubani akutsho lutho ngoba amaphathi onke ngicabanga ukuthi ala magama ozanu zaphu mrt maningi la makhathi okodwa ngingakusenzela abantu into enjalo kuyinto enhle kakhulu ngakubongela mina ngazabanendebakuo ukuthi kubhadalwe ngani akutsho lutho lokho ngoba kufanele vele ikhona ma imali ingekho kubhadalwa khona kumbe izindlovu kumbe izinkomo kumbe amapulazi because amanzi yakhini and amachina asasibonela iparlamente lakhe eHarare ukuhle konke lokho kanti ngokwazi ukuthi akula muntu ozophila forever akula muntu ozophila forever sibekezeleni one day uNkulunkulu uzokwenza njeabelungu babesabangu yaphila bayiphephilento kodwa abasayithathanga so nabo abezami bazophuma ilanga labo lingafiki alingafiki so siyabonga siyabonga
njani studio 7 hapa ngapha thina iBulawayo ngapha hayi kungcono ubona kuzozwangu hayi singcono kuphile hayi asakubona ethawuni emathawuni asakubona sizele emakhaya komtoko lapha eBulawayo hayi akula lutho sizuza komtoko lapho kunabantu bena abachayiweyo hayi eBulawayo hayi
gula phesiyana kule mbakaphathi lokuthi yakhe simthetho ukuthi yamuyalo mwakathi yabisa sana bakuzethu yiwa kahamba soke ngomntwana isimpendla ikhatha likamolaudi yayinoni yazimbabwe nanka constitution yayinoni yazimbabwe ibeleka kanyanya kubantu baokokonke konke uyimanikizi yaloko kuphila especially amakani abuso ayikhona ulibawo bali mungoma mpathi yazanu p f olomathontekezi yakutyeni mapureshara izabiyeni abakayofa basuka kalete bazanu kambo bantaba balabhadalwa umbanziba nawawuma nawajeya muntu nawatukira kutyeni uzilima shako babhadala babobo cakete mupulisa uyobasuka nanka majors uyobathongeya kotegwa wakapanga mlando wakapanga chite vakasungiwa kuli abakajeya mdeli yaziwa upepe kuyanga mantombi vakamana muntu 08 vakamana ku g wabantu andiwe uhulumende uri kuso asi taope uli mu g makani ngayaa but kuti wambula mabala mavi kupera opposition ere oyo uyopita mu mubonaini wakati wakupegwa ibheli viyobheyi jobs kupegwa atonga kazwa kunganda yakwe yakajeya nkamanga vapo kakofonina majors kuti utonga nkanile kuti mfana na musimbi utake ngipe kumupa mwenya jobs dereka jaliridwe ngamoni wobukampeina so jobs kati achipikiri mulandu wa kuti wakapita bnp watijira kutegwa akule mwenya wake wokampeina beta jaliwe mane dokumana ingenenge sizoko timulawa ino nyika ubereka kanyaa kuma opposition pepe kuma upati itongo nimwambire nebantu
bazimbabwe kustudio 7 vela migano adoshaa mina ngithanda into eyodwa sengisandikhuluma ngayo namhlanje indaba bekajona ujonathan moya akakathiyanee siyacela siyacela uyibo abasibulaleli ilizwe lapha bekulehambisana ngabomdala besezimithetho yabo lapho ayitha laboposa namhlanje uyakhuluma ungubani is nothing zimbabwe politics yikho sathinde lapha kulacheko akucabanga ukuthi ma engafuna ukuzimengela ukubuya kuzanu p f ngokusebenzisa ibizwe lesccc yinto yabantu akula nto azoyenza zonke lezi zinto azikhulumayo akula muntu ozomlalela engubani
studio 7 nidamina hayi kulungile hayi inkosi selumusa kibobonke okwenzakalayo udumo lwepepe nomzela nenzelo kuzokuba phakade ame ngiyaqabekela abantu abami ngenzelo yokuthi bazaa umsakazo musa nkosi benani
sawubonani Lauge abinga mazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti yehlolisisa ngokwenzakala nyakenye lapho abalandeli bowaye ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump abangena ngamandla edalele the House ikhangelelwe ukuqhubeka phambili ngomsebenzi wayo ngenyanga kaMpandula. Lokhu kwenzakala kulembiko yokuthi uTrump useyazise ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo olokudinga umongameli. Sixoxele olandela izombusazo weMelika umnumzana Difa waJapi Bango Dube saqala ngokumbuza ukuthi uwabona njani amathuba kamnumzana Trump.
Kusuke kukhona impawu wazikhangela wazibona ukuthi ngalokho akubonayo njalo ngalokho akuanalyze akubonayo ubona elethuba elikhulu kakhulu lokuthi ngabuye enqobe ngoba sesike sababona abanye abathi besuke benqotiwe bahambele unomphela bengaphindi futhi bephenduke. Kodwa ke yena impawu zakazitshengisayo utshengisela sobala ukuthi uyabona ukuthi usaselalo ithuba lokuthi mhlawumbe zikhona izinto asengazi azilungise ezingenza ukuthi abuye anqobe njalo.
Ubona ungani engaba lula yini ukuthi anqotshwe ngumongameli Joe Biden?
Uyabe esele chance enkulu kakhulu engenza ukuthi abuye angene njalo abe ngumongameli weMelika. Ikakhulukazi nxa sithi siyakhangela inkulumo zakhe aqina ngazo kulamalanga nxa sithi silalela ama-interviews akhe. Ukhuluma kakhulu ngodaba lokuthi yena ngabe ukuthi yena nguye wayekhona ngabe impi le yase Russia le Ukraine ngabe ayikho ngoba uyaze yathi ukuthi iziningi izimpi athi yena ngesikhathi sakhe sasekhona ezazihlongozwe ezazifakwe ngabe zabe khona kodwa ke ngendlela aphatha ngayo wenza ama diplomatic ways ezokuthi kweneliseke ukuthi akugweme lokuthi izimpi lezo noma babe khona abanye babezishumbiza ukuthi zibe khona kodwa ekugcineni kwagcina ungasabanga le impi ngesikhathi sakhe ekhona yingakho ngibona ngathi ikakhulukazi impi ye-Ukraine le-Russia isingambeka engcupheni enkulu kakhulu ukuthi sengaba sezingeni elikhulu lokuthi sengabuya awine ikakhulukazi nxa sikhangela indlela uJoe Biden aye waphatha udaba lase-Ukraine le-Russia uye waluphatha ngendlela ebudedengu ocine busenza ukuthi impi le iqhubekele phambili loku ingapheli. Kodwa-ke kulokho kusiba lo mfutho omningi olokusenzakala abantu kulamalanga akusela muntu osafuna ukubona impi iqhubekela phambili abantu bafuna ukuthula abantu bafuna i-peace ngakho ngaleyo ndlela ngibona ngibona kuziba lamathuba amaningi ukuthi abantu sebengagcina be supporta umnumzana uDonald Trump besenzela khona ukuthi kube icounter attack yokuthi ikube lendlela yokuthi kutholakale isombululo esingenza ukuthi impi yase Russia leUkraine iphele nxa ukuthi lakhona ingabe ukuthi ngaleso sikhathi nxa kusafika isikhathi sokhetho iyabi lokho isasekhona
umnumzana Difa wajabhe bango dube ngolandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Usuku lwesibili lokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalulutshwana kakhulu abatshengiselayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngilifisela impela viki elithukela ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.